okokuqala kuyasidanisa ukuthi i-Crime Constitution yelizwe leZimbabwe from section 58 ikhuluma nge-freedom of expression, okulilungelo lomuntu wonke welizwe lelo lokuthi nxa elento ofuna ukuyikhuluma uyayikhuluma kungelakwenqatshelwa. Bese kunanzelela ukuthi ijaha lakomkhwanazi belikhuluma lokhu ngemva kokuthi i-commission ilinike amandla okuthi akhulume ngezindlela akhulume lokho okumhluphayo. But okusimangalisileyo lokusidanisileyo ukuthi ngemva kokukhuluma kwakhe lokho siyibone esebotshwa, sokuthiwa u-raise a-sensitive issue e-creator e-inciter i-violence. Sase sizibuza ukuthi hawu, ngaphambi kokubana i-commission isimphile ithuba lokuthi akhulume lokho okumhluphayo, then osokulicala kuyini? Kanti ngakona icele siyakwazi ukuthi uhulumende lowo uhlale qamba amanga esithi le yi-new dispensation. Ngithi sibona kungelamehluko lohulumende kaRobert Mugabe ngoba abantu besebehlala bebotshwa bebotshelwa ukukhuluma iqiniso.
Kodwa uhulumende kaMnangagwa Moyo uyakwala ukuqathaniswa lohulumende kaMgabe esithi batshiyene kakhulu. Phansi kwakhe uMnangagwa amalungelo oluntu asehlonitshwa, kanti abantu kabasabotshwa nje mahlayana.
Bengifisa ukuthi ngabe ubukhona mfowethu e-Rainbow ukuzobona ukuthi abathiyananga. Abantu bethu bona laba abathe bebotshwa abatshayiwe ngoba besikhona bebetshayelwa phambi kwethena. Lo mkhwanazi ngikhuluma nje uvuvukile isandla kuze kube lakathesi, bekumele ukuthi aye ku-treatment ku-private doctor, kasakwanisanga ukuhamba ngoba banisile ithuba leli kuzofika namhlanje ukuthi ayelashwa, laloba besesenzile i-arrangement yokuthi ahamba ayekwelashwa. Kanti njalo siphakathi e-Rainbow Hotel phambi kwabo umothi antele ithimba lakhe, amasotsha amapholisa abegadlile impopo ephakathi kwabantu. Kutshengisela ukuthi akulakuthula ngezindlela, akusoqinisa ukuthi bona bayehlukile. Sicabanga ukuthi ba-worse than uRobert Mugabe ngoba sibona le army isiba involved ezinto zonalezi. Khona phakathi e-Rainbow ibikhona i-army kodwa icathe engani ngamapholisa kumbe bengamasivilian, kodwa abanye abantu bakhombele ukuthi abantu laba baku-army.
Ubona omohlante libona ngani kubaphathe njani ukuhlukuluzwa kwenu?
Angikholwa ukuthi kubaphathe kubi. Esikucabangayo ukuthi ithini yonke liyana ngabangani behulumende lekhona ekhokhelwa nguMnangagwa, ngoba okokuqala bekumele ukuthi bananzelele ukuthi umumo okhona usudinga bona njenge-commission ukuthi baprotect abantu, especially sikhangela ijaha lakomkhwanazi, ngoba kuphela nxa amapholisa efuna ukumbopha emnyango samtshela ukuthi kabuyele aye ku-commission ayebazisa ukuthi impilo yakhe ayisekho sengozini ngoba kulabantu afike ukumbopha emnyango. Kodwa-ke ama-CIO abevele sezimpile ama ukuthi omokhante bangenele kujaha leli bamncedise, ngokunjalo baphuma bahamba ujaha lo wasala ebotshwa. So esikutshoyo ukuthi umokhante laye kasimthembi le thimba lakhe. Sicabanga ukuthi thina abalani lokwenza kakhulu lezinto ezihlupha abantu bakithi ngapha emathebeleni langaphandle kokuthi lezi ngabathi ithuba lokuthi bakhulume. Sicabanga ukuthi nje i-commission ezozivela imali kodwa engeyi kunika uhulumende nalo oyi-appointileyo ama-proper recommendations okuthi izinto kumele zibanje njani, especially udaba lombhuqazwe we-Gugu Round.